Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 26 Lwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngokakadezi ngafika ngelisiso sokusele iFenzeli 1. Vele beqede mhlaka 19 December. And so vela mbona ngoba it's over almost 3 weeks now. So ngokuya ngendlela izinto ezenzakala amboni ngayo ukuthi bazayenelisa ukufikisa inando nalele le-7 million.
Ukusuka esihlalweni kukamongameli Mugabe kukhanya sekusenza abantu babe madolonzima kudaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti.
Ye, kule two sides of the story lapho. Okomqala historically nazi mkhangela mina ngiyagwasa ngibona njengomuntu onguye waba lesandla esikhulu esikhathi e-ground besebenza bendawonye ke labo-perestiri lo mkhabe.
Abanye bathi umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukuvuselela umnotho welizwe kodwa kuza kuba nzima ukuthi abantu bamvotele.
Faningi siyakwazi ukuthi bayajabula bathi siyajabula iZimbabwe isizobuyela umnotho sizobuyela ukuthi ibe iZimbabwe yenhle umnotho izoba right. But thina sinokuthi kufanele sibheke ama-reflections ethu on what happened umzimu athini.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa benza idili lokujabulela ukugenquka kukamongameli kahulumende kamongameli Robert Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Okusuka esihlalweni kukamongameli Mugabe sekusenza abanye abantu babe madolonzima kudaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti. Ukhetho lukhangelelwe ukwenziwa kunyanga ezingedluli ezilithumi ezilandelayo kodwa ababhalisa amagama abo kuluhlu lokuvota sikhuluma nje bedlula kancane izigidi ezintathu i-3 million. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezokhetho unkosikazi Ellen Shiriyelenga njalo oyisiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube.
Ngoba kathesi ngafika ngelisiso sokusele iFenzeli 1 kumele beqede mhlaka 19 December. And so vela mbona ngoba it's over almost 3 weeks now. So ngokuya ngendlela izinto ezenzakala amboni ngayo ukuthi bazayenelisa ukufikisa inando nalele le-7 million. And futhi inkinga khona yukuthi abantu bekule confusion yona le yadisenzakala okwabo-president omutsha la. So iviki leyi naleyani iviki bekungani inani belisilela mpijana ngendaba yona le yadisenza. But ngokuthina although ezi-political parties siyazama sekuyokwenza ama-door to door but kulokunye okusililayo kakhulu. And nxa sikhangela inani elikhulunywa yiveki ligoqela abantu abasediaspora kubo-South Africa nalasebhotswana lamanye amazwe. So singananzelela inani labantu lona abantu abaningi bona laba babuya last week ngeviki ekhisimusi maybe kubo-2021 khona ngani. So thina nxa sikhangela iveki ivala uhlelo lolo mhlaka 19 nolunye idaba sikulokhanya lenzima ngoba abantu abaningi bazayihluleka ukurejista.
Kahle kahle kuyini kanti okubangela ukuthi inani lingaqansele phezulu ikakhulu nxa sikhangela ukuthi elikhona kathesi lincane?
Zinengi izizathu ezenzakalayo. Kulalaba for instance akuthiwa ngama-aliens ukuthi kuthiwa ngoba nje bazalelwa lapha eZimbabwe but abazali babo bavela kwamanye amazwe ku-SADC region. So ngabanye abantu ade bevalelwa ngaphandle ukuthi kuthiwa hhayi calani lingisiza amaphepheni. And futhi kuzokuba even ontanga yikho kulenkinga kakhulu ngoba these ones ngakhuluma labo bathi mina vele angilamsebenzi angilani ngaze ngivote ongenye into vele ade sikhala ngayo ukuthi ontanga loba nje leli kakhulu zenzela bona but bona bakutshele ukuthi hayi there's no point ukuthi si register ukuvota tonye inkinga sibile sihlangana la ukuthi abantu be register ngobuningi babo.
Alo ke ngukhosikazi Ellen Shirielenga ingcwethi ecubungula izokhetho njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Lokhu sikudaba olufanayo usekelo oluphiwa umongameli Emmerson Mnangagwa ngamazwe angentshonalanga selubangele ukuthi amanye amabandla alahle imbeleko ngoba kungaba nzima ukumnqoba kukhetho nxa engavuselela umnotho welizwe kungakafiki ukhetho oluzayo. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu.
Yebule two sides of the story lapho okomqala historically nazi mkhangela mina ngiyakwazi mbona njengomuntu onguye waba lesandla esikhulu esikhathi e-ground besebenza bendawonye ke labo fellowship lo mkhabe yi-history yakhe embi tainted violent election le egqulileyo olesandla kodwa-ke okwakathesi simbona njengoba esefakiwe ukuthi akhokhele ilizwe ukhanya ingani ungumuntu ofuna ukuthi abe ne-leadership yakhe ethile likamgabe ayenze kuhle abe lo mbuso oqondileyo umnotho welizwe uvuke ngosingazathi ungumuntu ozazama ukusebenza ngamandla ukuthi akulwele khonokho ukuthi kulungele izwe njalo ngibona ingazathi uthola usekelo-ke emazweni angaphandle ikakhulu o-Britain ukuthumela kwabo uminister we-African Affairs ukuthi akuye ezogcotshwa ngisengisela usekelo-ke azalufona yikho-ke ngibona ingazathi yindoda-ke esehlakaniphile esifundile ngamaphutha kamgabe uzazama ubungcono bakhe umnangagwa umbono enginawo yena lowo
okokuthi nxa ukhangele enganqoba yini kukhetho?
Kukhetho-ke ayeke anqobe nxa engashintshanga-ke izinto zabazinhle kodwa kangayenza-ke umnotho welizwe-ke uvuke asebenzelane kuhle-ke labantu ezamalungelo oluntu zikhanye-ke kusebenzeka kakuhle njalo-ke le ndaba ehluphayo kithi ngapha emasebheleleni engaphelanga indaba ye-ground engakhuluma ngayo elungisise funa angayenza ukuthi athole amavoti-ke okokuthi anqobe kodwa-ke ngingazi-ke abantu emasebheleleni-ke angeke anqobe okuzwayo angatholake khona emashonaleni lapho athole-ke ngayo usekelo angaluthola.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kunjalo nje abasakhulayo bathi bakhangelele uhulumende omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba aguqule indlela abeqhuba ngayo umsebenzi phansi kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe akhulumisane labo ukuzwa izifiso zabo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Kumazwi akhe wokwemukela isikhundla sokuba ngumongameli welizwe umnumzana Emmerson Dambudzo Mnangagwa uthembise ukusebenzela uzulu okubalisa abasakhulayo. Unkosazana Sichasisile Ndlovu ubona ngezokuhanjiswa komsebenzi enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust enguyena njalo owayisungulayo emaphandleni eGwanda. UMandlovu uthi kungabi yinkulumo nje ephelela emoyeni njengezithukuthuku zenja lokho kuthenjiswa ngumongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa kakhulukazi kwabasakhulayo abayibona abalinani eliphezulu elizweni. Uthi kusesemasinya kibo njengabasakhulayo ucabanga ngokuthi ingathuthuka masinya impilo yabo ngoba sekungene umongameli lohulumende omutsha. Kunenye uMandlovu athi kungenziwa nguhulumende ukuthuthukisa impilo yabasakhulayo okunjengokuthi izabelo zibe lamandla okusebenzisa ukutholakala kizo ukuzithuthukisa i-devolution.
Thina singanazelela njengeGwanda silegolide eline. Xa hambe igolide lelo lingabe lisenjiwa kusemthethweni libhenefitha abantu beGwanda, ngiyathemba ukuthi ngayo iGwanda ithuthuke kakhulu ngoba siyabe sizahlala phansi sivumelane at local level ukuthi hayi abantu abasebenza la kabayenze visible corporate social responsibility ukuthi phela bekwanise ukuthuthukisa idolobho. Lingathuthuka idolobho lomuntu omutsha uyabe sekwanisa ukuthuthuka ngoba sokule izinto eziningi angakwazi ukuzifinyelela eziseduzane la ezingathuthukisa impilo yakhe. Njalo futhi sikhangelele ukuthi i-devolution of power yindlela enye engapromota ukuqhatshwa kwabantu abatsha ezabelweni zabo.
Unkosazana Lindiwe Maphosa usebenza njengo community youth advocate ku ward 22 enhlanganisweni ye Community Youth Development Trust konale eGwanda. Uyawusekela laye umbono wokunikeza amandla kwezokusetshenziswa kokutholakala ezabelweni.
Sikhangelele kakhulu ku devolution of power. I devolution of power iyasincedisa emisebenzini njengabantu abatsha. So sikhangelele ukuthi khona laba abazangena baza kufaka kube yi priority yabo. Sikhangelele njalo ukuthi ama minister lawa azaba ngabantu abahlonipha abantu, abantu azabe bekhona eParliament isikhathi sonke nxa sokumele kubuze ngama departments abo. Sibabonile kade bekhona ukuthi bebe absconda bengabi khona ukuthi kunxa ubuzwa imibuzo kuswele lomuntu ophendulayo. So thina sikukhangeleleyo sifuna ama minister azatshintsha nje impilo yabantu, azatshintsha even ama vendors. Sikhangele ukuthi khona ama vendors amaningi yithi abantu abatsha sithwele kanzima. So sifuna ukuthi khona kube ngabantu abazwisisayo ukuthi ilizwe leli kakhulu seli affecte abantu abatsha.
Umnumzana Semlawuzi wasesigodini upha umbono wakhe phezu kwenkokheli ayifisayo yena njengosakhulayo.
Kakhethi abantu abazi umsebenzi, abantu abakhambelana lomsebenzi nalowo abawufundelayo. Akhona ukhetha uminister ngokuthi waya esikolo kuphela, hayi sifuna ikhethe i-post education. Kakhethe umuntu okhambelana ne-education, i-post yezemali. Kakhethe uminister okhambelana nezemali. Lokhu kungaba kuyiso isifiso sethu sakuqala, isifiso ukuthi senzeke njalo. Ngakhathe inamba yama ministers maningi kakhulu.
Ufuna baphiwe ithuba lokunikeza imbono yabo kuhulumende uMlawuzi.
Thina nje youth sicela ukuthi sibe khona lathi kugabu sifake imbono emithi, ngoba isikhathi sonke sibe sitshelwa ngemibono yakudala engasoze yafa yayenzakala. Sitshelwa ukuthi kuthiwa hey, ilizwe lingavele liphambanise liyabuyela lithathwe izandla zenu zane zakudala. Hayi, lokhu yinto esiyazi ukuthi ayisoze yafa yaba khona futhi. Salithatha ilizwe ngo-1980 alisoze futhi labuyela. Noma kungabusa umuntu omhlophe alisoze labuyela khona pha. Sina sifuna ukuthi singayihlukaniswa ngekhala kumbe ngani, sonke sibe ngabantu wanye.
Lezi zifiso zabasakhulayo ziza kukhangelelwa ukuba yikhona uMongameli Mnangagwa ezokhetha inkokheli kahulumende entsha ngemva kokugcotshwa kwakhe ngokusemthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi zesigaba seMathebeleland South zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi oseludale ukuthi kwezinye indawo izakhamizi lezi zinathisane lezinanakazana emthonjeni. Izakhamizi lezi zithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kuzamele aphathe udaba lokuswelakala kwamanzi njengoba lumqoka kulesi sigaba. Uvusisizwe Mkhwananzi uyalandisa eseGwanda.
Udubo lolo lubhahe ezansi eGwanda nxa usuka eGaranyemba usiyabamba eGungwe. Izakhamizi zeGaranyemba zithi kumele zigqotshanise obabhemi kanye lembuzi lapho zisiya kukha amanzi emthonjeni ngenxa yodubo lwamanzi olubangelwa yikuswelakala kwezikotsho kulindawo. Iningi lithi ukuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo esigabeni lesi kubafaka engozini yokuhlaselwa yimikhuhlane yohudo. Ababalisi kanye labantwana besikolo seGaranyemba esemfundo yaphansi labo banatha amanzi asemfuleni. Lapho sivakatshele eGaranyemba sihlangane lonkosazana Melissa Siziba obesikha amanzi echibini kulandela ukuna kwezulu ngomgqibelo ebusuku. Uma Siziba usilandisele ngodubo lwamanzi eGaranyemba.
Ngathela ezindaweni ezinjengazenalezi kumbe nezifuleni, but ma kungela sikha ebrijini elikhulele ngale, ma kuyukuthi isifula zabe zigeleze kakhulu zabesebenzisa lokunatha. But ma zigeleze mbijana sayifanga ukuthi kule goti, so zabe sakha ukuwatsha nani sisho ukuthi ngaba sifakele izikotsha sikhona but sisile.
egungwe udubo lwamanzi lolu lukhulu kakhulu ngoba idamu eliyilo elithenjiweyo ladubuka nyakenye njalo izakhamizi zilokhu esabela ukuthi izikotshi eziphansi kwedamu zilakho ukoma nxa leli damu lingalungiswanga ngoba amanzi ezadlula esiya kulimpopo. Umnumzana Edgar Ncube uyisakhamuzi segungwe njalo uthi iningi lezakhamizi lithole nzima ngokuswelakala kwamanzi.
Siyavuka ekuseni kusesele sibili maybe uvuke umuntu ngo-4 usiya kukhamanzi uzafica lapho abantu bebaningi ngoba kungavele kuse sumele ukuthi ufike ulinde laba abanathisayo anathise khona uza kuthi kuthole amanzi. So ayisiphakathi kodubo olukhulu kakhulu ekenguloyisayo ukuthi aluba besithole usizo amadamu avuselelwe ukuze sikwanise ukubamba amanzi isifuyo sikwanise ukunatha amadamu abantu bathole ukunatha kahle ezikotsho ngoba akunosizi kakhulu ukuthi uthole sinatha ndawonye lezifuyo.
Iningi lithi likhangelele ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa athathe udaba lokusilela kwamanzi emhlubulweni wezansi yeGwanda njengodaba olumqoka olufuna ukulungisiswa ngokuphangisa. Esine isakhamuzi esimbuka esingathandanga ukuqanjwa nebizo sithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzalandela izithende zalobe ngumongameli wakuleli umnumzana Robert Mugabe nxa engehluleka ukuphatha udaba lwamanzi kanye lezinye indubo ezibhekanele abahlali bemaphandleni.
Okwenzakeleyo okokuthi uzakaphumi siyathembela ukuthi yena lowo sengenile ubonile indlela le aphunyiswe ngayo kutho ukuthi nxa la engaseyenzanga izifiso zabantu sithi laba besemgwaqweni. So sibe sicela ukuthi thina endaweni yethu yena le esimbuka village thina siyahawula amanzi funa amadamu.
Izulu elana ngamandla nyakenye ladiliza amadamu amahlanu emaphandleni eGwanda abaliyiselegungwe Malihongola Mapate Maliphuluhulu kanye lelimatalamombe ose uthe izakhamizi kanye lezifuyo zisengozini yokubhekana lodubo lokusilela kwamanzi. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyindaba zeStudio 7 eMajawunden eGwanda.
Iqembu le-FC Platinum lithi lizaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ngomnyaka ozayo ngemva kokuphakamisa kwalo isicoco se-PSL. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lithi ngokuphakamisa kwalo isicoco se-CAFI Laka Premier Soccer League lathola ilungelo lokumela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika we-CAF Champions League. Ngomnyaka ozayo, umongameli waleli qembu uGeorge Mawere wethule umbiko esithi baludinga useyo loluvela kumaqembu aseke amela ilizwe ngomncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Inkulumo kaMawere igcizelela leyo ekhulunywa ngomdlali we-FC Platinum uWinston Mango okhuthaze uZulu olandela umdlalo wenguqu ukuba asekele leli qembu umkhankaso walo kuzwekazi lase-Afrika njengoba liyabe selimele ilizwe lonke leZimbabwe.
Kangelele ukuthi lokhu okwenzakileyo kwakuqhubekele ukusiya phambili ivini siyodlala i-Champions League lisapote noma lingasapote FC Platinum libe lisapote kathesi akusose FC Platinum seyizimbabwe abasekeli beyayilendela abasekeli bedynamos siyabanusa ukuthi besapota ngokuya phambili.
Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe ukuthi kuzamele balungiselele ngemfanelo ukuze baqhube kuhle kumncintiswano we-CAF Champions League ngomnyaka ozayo.
Vele yisifiso somuntu wonke ongukhosha ukuthi kona at least ukwazi ukuthi udlale kwindebe e-Africa ngendlela esiyenza ngakhona lama-players esinawo avengeli singaheda 1 or 2 kodwa ngokubona kwami izinto zonke zizazama lapho esibonisa khona ukuthi sizamele siphuphele.
Ukuphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika kutsho ukuba iqembu le-FC Platinum lizabe lixotshanisa impala ezimbili ngomnyaka ozayo okuyinto ephazamise iqembu le-Capes United ukuba ivikele isicoco se-PSL kodwa umgadli uGift Mbwedi uthi balakho bona abe-FC Platinum ukuphumelela futhi.
Kukhona futhi umnelenzi uthathe moya udlula bona esithe futhi umnelenzi bambane futhi uthathe futhi enye iligi because mina ngigcine khonapha kuphelele khona because ngiyedlala ibhola siyaphambili emva kwemiseli yama-championship.
Iqembu le-FC Platinum like laphatheka umkhankaso wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ngomnyaka 2015 lapho ebelimele ilizwe kumncintiswano we-CAF Confederations Cup kodwa likhange laphelelwa ngumphako ngemva kokunqotshwa elikwenziwe ngele-Young Africans elase-Tanzania kuzinga lakuqala elo mncintiswano. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Esingakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Upapa uFrancis owesonto yeRoma ufike namhla eMyanmar kumizamo yokuthi umhlaba ubekwazi ngokwehlela abohlobo lwesiRohingya abahlukuluzwa nguhulumende. AbePakistan abakholo lwesiMuslim badibane lamabutho ngelanga lesibili lamhlanje phandle kwedolobho le-Islamabad batshisa izimota andivana bayocatsha enkambeni abayakhayo kumaviki amabili adluleyo. Izizalwane zeZimbabwe zizabambana lomhlaba jikelele zihlonipha umkhankaso wokukhuthaza ukumiswa kwedlakela bobulili ikakhulu oluqondiswe kwabesifazane o-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oluqale izolo njalo kuzathatha amaviki amabili. U-Anastasia Ndlovu siphala ludaba ngokugcileyo ekobulawayo.
Uhlelo lolu lonyaka luqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi From Peace in the Home to Peace in the World, Promoting Safe Spaces for Women and Girls. Iningi lenhlanganiso beselimise inhlelo zokuthakazelela lelilanga kulandela umbuso webutho oqhubekela phambili ezweni oqale ngolwesithathu kuviki edluleyo. Insuku zokuhlonipha ubulili lokuvikela udlakela ezindlini ziqale izolo zikhangelele ukuphela kunyanga ezayo ngolwezi mhlazi lichumi. Iningi labantu lithi ukumamanzonzo kwezombusazwe kanye lokwehla komnotho welizwe sekubangele ubunzima kwabasakhulayo kunye nabesifazana osekudale ingxabano emulini ezithile kungakhathalekile ukuthi ngabaswelayo kumbe abatholayo. Umqondisi wenhlelo e-Community Working Group on Health, uNkosikazi Nonjabulo Mahlangu, uthe baqhubekela phambili ngohlelo lokuhlomisa abasakhulayo ngezempilo njalo bakwenza malanga onke omnyaka kugoqelwe enhlelweni zabo abazenzayo.
Emhlabeni wonke jikelele naselizweni lapha sisebenza ndawonye njengenhlanganiso ezitshiyeneyo engezigaba njengabantu ukuze sivikele udlakela empilweni kamntwana oyinkazana empilweni kamama ukwenzela ukuthi bekhule kuhle bethokoze bengabi lezinto ezibaphambanisayo. Njengenhlanganiso sibona leli kulithuba lokuthi sikhumbuze ngemalungelo kwezempilakahle lemlando okumele siyenze ukuze sihlale singabajabuleyo singabathokozileyo kwenzela ukuthi sibe lempilakahle.
Olwela amalungelo oluntu eqhuba isisekelo sombuso phambili umqondisi wenhlanganiso ye-This Constitution Alliance uNkosikazi Abigail Mupambi utheka soke abuyela emuva ngokuqinisa amalungelo oluntu ekhangele ikakhulu owesifazana lamankazana asakhulayo ethi yibo ababhekane lobunzima obukhulu ngalesi isikhathi lapho izinto zimimanzonzo ezweni.
16 days of activism against gender-based violence umkhankaso esihlala silawo enyakeni but lonyaka njengesizwe siba lawo nje ngesikhathi nje lathi sisiba lo khokhelo omutsha elizweni and sikhangelela ukuthi i-activism leyi ingabiyise kube le esingathi khona yi-implementation lokho esiyabe sikuchela ikakhulu nje emakhosi ethu ukuthi indaba lezi esiyabe sisithe zahanjiswa ngikhona ngale sethenze ngokushesha ngoba abantu basuka bekhalaze kakhulu ngokukhathi esikhathayo ukuthi indaba zabo zilungiswe.
Osakhulayo uNkosazana Nozipho Moyo ukhale kakhulu ngenhlupho ababhekane lazo njengabasakhulayo ezweni, ethi ngempela impilo iyabanzimela kodwa ngabasoke babuyela emuva ngokuqhubeka bekhumbuza uhulumende ngomlando wakhe wokuhlonipha amalungelo oluntu. Ukuhlukuluzwa kwabesifazana labasakhulayo kuqhubekela phambili eZimbabwe, iningi labo bebulawa, bedlwengulwa, bengatholi ezempilakahle lokudla, noma nje uhulumende ehlala ethi uyalungisa izinto, kodwa impumela yakhona ayicaci. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abaculi beZimbabwe bebethe gwaqa namhlanje eBerea Park eJohannesburg beculela izizalwane zeZimbabwe egigini ababelizibize ngokuthi ngelokuthakazelela ukuwa kombuso kantando kayiphikiswa eZimbabwe. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapho.
Ngokunjokozo lenjabulo eBerea Park eJohannesburg lamhlanje, abaculi beZimbabwe abacula imidumo etshiyeneyo begogotsha kuluthuli. Kulumcimbi abaculi bathi bebethakazelela ukuphela kombuso kamongameli Mugabe, besithi ubebusa njengontando kayiphikiswa okweminyaka engama-37. Abaculi laba batshela iStudio 7 ukuthi ukwehluleka kwamongameli Mugabe ukubusa kuhle lokuthuthukisa umnotho kubenze babalekela kwele South Africa lapho abathwele khona amagabavu zayo. Oqoqeleli gigi umcasiseli Gwazagwaza ndawonye Lorita Hobe bathi okweminyaka yonke ledluleyo abaculi abaningi bagcine bephuma eZimbabwe ngenxa yokuthi fatalala kwamabhizimusi abo ezomculo kubangelwa isimo sezomnotho. Ngakwelinye icele bathi phansi kombuso kamongameli Mugabe abaculi abethula izingoma ezisola izenzo ezimbi zehulumende, ingoma zabo bezingasadlalwa emsakazweni. Urita-ke uthi balethemba lokuthi uhulumende kamnumzana Mnangagwa uzapha ithuba kubaculi lokucula bekhululekile njengabaculi kanye lokubapha ithuba lokubuyela ekhaya bayithokozisa uZulu eZimbabwe. Kodwa uthi akufanelanga abantu bajabule bengabuzi imibuzo eqakathekileyo.
Abaningi siyakwazi ukuthi bayajabula bathi siyajabula iZimbabwe isizobuyela, umnotho sizobuyela ukuthi ibe yiZimbabwe enhle, umnotho uzoba right. But thina sinokuthi kufanele sibheke ama-reflections ethu on what happened nzima athini.
Umculo we-house uMaestro Phambili Moyo yena uthi uhlupho olukhulu ababhekane lalo kwele South Africa njengabaculi yikuthi ingoma zabo azitshaywa emsakazweni yakulele njengoba imidumo yabo yehlukile kulokho okuthandwa ngabalandeli bomculo wakwele South Africa. Laye-ke uthi njengoba uMugabe sesukile usele themba lokubuyela ekhaya.
Sizobuzojabulela okungisusileyo eZimbabwe ngazalana. So that's why ngibuyile lana ngabe ngicula mina myself vele into engiyenzayo yenza into ezokucula.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi laye obekuleli gigi ezothokoza ndawonye labaculi.
Sijabulela ukuhamba kwakhe kodwa ngokunjalo futhi singabantu abakhathazeke kakhulu ngokuthi uMugabe esikhundleni sakhe kungene uMnangagwa ongomunye wabantu abakade bephatheka kakhulu kugugurawundi ekuhlukumezeni kwama-human rights abantu baseZimbabwe.
Loba nje iningi belisithi laye umnumzana Mnangagwa alimthembi, lokhu akuzange kuvimbe intokozo abebelayo begida kuluthuli. Nestor 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Silugqiba ke lapha uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ukusuka esihlalweni kamongameli Mugabe sekusenza abantu babe madolonzima kudaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande. Litshoneke lobusuku, lilale kahle, sidibane ngo 6 ekuseni kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.